Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 3 kuzibandlela 2021 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngqe kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Vele bese sikhuluma ukuthi kuvale idolobho lelizwe lesobuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane ozimemetheka kakhulu.
Uhulumende wakwele-South Africa usebopha abantu abaningi abavela kweleZimbabwe abazama ukucapha umngcele ongekho emthethweni.
Kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport.
Kulamalunga edale le-Senate kwele Melika azama ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli okwanqoba uJoseph Biden. Kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
Inkomo lezana zihlangane leza komgoli zingene eSwayeni.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Amapolisa lamasoja sebeqalile ukuvimba endaweni ezithiyeneyo elizweni leZimbabwe kulandela ukuvala ngqi ilizwe okwenziwe nguhulumende othi usumemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Umsekeli kamongameli enguye njalo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle uretired general Constantino Chiwenga izolo wethule isiqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi sokuzavalwa amabhizimusi amaningi agoqela abantu abasebenzela emigwaqweni.
The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced. That is
zizolandelwa ngokufaneleyo lezi ziqondiso ze-COVID-19 ezibalisa ukugqokwa kuhle kwama-mask, ukungathintani mahlayana i-social distancing, ukusetshenziswa kwama-sanitizer kanye lokuhlolwa ukuba umzimba okukhudumala okunganani. Abehluleka ukulandela lokhu bazojeziswa.
And offenders will be prosecuted.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda kutholakala abantu abaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Amahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula sokutholakale abedlula amakhulu amane 407 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi lesi kubhubhe abayisitshiyagalombili 8. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,491 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-coronavirus. So kubhubhe abafika phose amakhulu amane 377 kwathi abedlula inkulungwane ezilichumi lane 11,363 baphepha kulumkhuhlane. Odokotela bathi uhulumende wenze kahle ukwethula iziqondiso ezizavimba abantu ukuthi bahambahambe bathelelane umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Gary Shaba uchayela uhulumende ihlombe ngakwenzileyo.
Singakhangela kwamanye amazwe osokusenzakala ukuthi umkhuhlane lowo usuqalisile ukungezelela inani labantu abafumanwa belawo asebekubize bakuthi second wave. Lalapha singakhangela inani labantu asebetholakala belalo umkhuhlane sebesiyabengezelela. Osokwenzakele ukubana amanye amazwe asebiselile izimiso ze-lockdown. Inkuthazo engilayo ukuthi kasingamelelini ukuthi uhulumende aze athi lockdown ukuthi sizivikele.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende bekumele atshela abantu kulesikhathi ngeziqondiso lezi ukwenzela ukuthi badinge ukudla lokunye abakufunayo. Omunye obalombono lo ngumnumzana Jenesani Ntungagwa ohlala eHarare.
Bekuvele kukhulunywa ngendaba ye-COVID. Okwesibili, akusakhanyi kumbeni inyathelo leli likhona ukumisa ukuhamba kwabantu ukuthi bangahlangani kumba belokuxokozela okwezepolitiki. Okwesithathu, ilizwe belivele lingelamali, abantu bavele belambile. Uhamba kwabo kumbeni ungahambi kuzavele kuzahlupha.
Okwamanje amasosha lamapholisa sebengene emphakathini bezama ukuvimba ngendlela zonke ukuthi abantu bengaphumi ezindlini kuze kutshaye isikhathi esifakwe nguhulumende. Kulabanye abesaba ukuthi amasosha azaqala ukutshaya abantu mahlayana. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba bazinakekele ngendlela yesibanga esiphezulu, bahlale emakhaya phakathi kwensuku ezingamachumi amathathu. Bakhuthazwa ukuthi baphume endlini nxa kule lento enkulu ebasindayo kumbe besiyadinga ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Udaba olufanayo kulabantu obulawayo abathakazelela ukuvalwa ngqi kwelizwe leZimbabwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa abanye bathi abanikwanga isikhathi sokulungiselela ukuhlala ezindlini inyanga yonke. Ubathawile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwe abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele besesikhuluma ngokuthi kuvale idolobho lelizwe lesokuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane lozimemetheka kakhulu. Kungakunjalo besidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu baphephe. Kodwa ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende sevale ngqi imkambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wecanda uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalamalayisensi bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi balandela izinqumo ukuthi hayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngqi sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngitsho lesenti nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe izindlala instead of ukuthi sibulawe yikorona sizabulawa zindlala ezindlini. Sidlile izimali zethu ezinye khonokho okuncane ade silakho sakudla ngefestive sikhangele ukuthi sizasebenza January silisele. Manje sesihlala ezindlini for 30 days, yikuphinda futhi le udukoluwesi okuyadala futhi lodlakela ezindlini kudale into ezinika abantwana ama-teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthiwa lockdown wethela ezindlini kunenge okuthola kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abezomthetho bayekethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba leyo ye-COVID-19 ifune sisenza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu ke singasalandeli imithetho le social distancing nama-gatherings la amapholisa into lezi ebezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations athi khona engavumeli abantu benze ama-gatherings bathi bayekela.
Unkosikazi Gugulethu Chabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenze i-decision leyi etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sesenzakala ukuthi ama-COVID cases ethu kade sesiba amaningi. Kunjenje vele kobulawayo akulalithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapho engakhangela sibili abantu ababe begula okuzwayo. Kasithathe nini responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akulalutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
Udokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo zikaZulu.
Bubhane leli elitsha selimemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama, yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labe lifuna ukuyathengisa, kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa sushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho kukhulunywayo ukuthi lingaze lahamba lapho kulesi minye eminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni. Amaphephandaba atshiyeneyo akwele South Africa abika ukuthi uhulumende usebenzisa amapholisa lamasotsha avimbe endaweni eziningi ogoqela emfuleni uLimpopo. Abaningi ababotshwayo ngabasebenza kulelo lizwe abalamaphepha angaphelelanga. Sasebenzisanga ukukhuluma lo uhulumende wakwele Zimbabwe lokwakwele South Africa ngodaba lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo sixoxe lomnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Lokho kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport. Siyakwazi ukuthi ngo-2020 uhulumeni weZimbabwe kazange avulele abantu ukuthi ba-apply ama-passport. Lalawo ama-passport akhona intengo yakhona iphezulu. Yikho abantu sebeze bengena iganga besize South Africa. Sicabanga ukuthi uhulumeni weZimbabwe kumele arelaxe imithetho yoku-apply ama-passport njalo futhi ayehlise intengo yama-passport. Kumele sakhe umnotho welizwe lakithi ngoba singeke kube kuhle ukuthi iminyaka yonke abantu abasha bayabaleka elizweni besize South Africa la ngaphe South Africa lemsebenzi yankonzisi bamlutshwane yikho ke kumele kwakhiwe umnotho elizweni lakithi ukwenzela ukuthi izalwane zaseZimbabwe zisebenze eZimbabwe kodwa ke siyakwazi ukuthi umnotho wakithi angeke wakhiwe nxa kulokho kubusa iZANU PF
sizakhulumisana na leziphathamandla zikahulumende wakwale South Africa ngodabalolo.
Sivele sikhulumisana labo ngoba okokuqala ubudlelwano be-ANC leZANU PF kabuyincedisi ANC ngoba ngeke uthi lobudlelwano nxa uthi ubudlelwano bangkhona bufaka futhi lina ebunzimeni ngoba siyakwazi ANC kusukela ngo-2000 iyakade lokhu ivikela iZANU PF ikakhulu edabeni lokhetho. Kumele bayekele iZANU PF izalo zaseZimbabwe zivote ngokukhululeka zivotele abantu abafunayo ngoba nxa belokhu besekela iZANU PF iZANU PF bayatshontsha bangamasela bahamba qili behleka ukwakha umnotho izalo zaseZimbabwe zibe sezophephela eSouth Africa kube sokufika lalolu hlupho futhi esilubonayo khathesi.
Sokulamalunga edale leSenate alitshumi lambili abathi bazaphikisa impumela yokhetho lukamongameli kwele Melika ngolwesithathu kubalwa ama-electoral votes ngamalunga eSenate lawe House of Representatives. USenator George Hawley nguye oqale ukukhuluma ngodaba lolu wasekelwa ngabanye abogoqela uSenator Ted Cruz abathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi amavoti awenziwe i-Electoral College kumele abalwe mhla ka-6 zibandlela. Imithethondaba eminingi ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe. Umongameli Donald Trump wethule imbiko eminingi enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin, leMichigan owanqoba khona uBiden. Ababona ngezokhetho bathi ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi wanqotshwa nguBiden. Baningi abalandela ukhetho lolu abadabuka kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Mncedisi Kude ohlala entaba zinduna.
Enziwa nguDonald Trump iyasihlukumeza thini kakhulu ama-Africans ngoba sikhangela ukuthi emazweni ethu i-Africa yikho kuvama ukwenzakala izinto ezesabekayo ezinjengalezi kakhulu eZimbabwe. So okumangalisayo ukuthi nxa uTrump esenze nje unika abantu bezana uPF igunya lokuthi embusweni kuyalelwa.
Umnumzana Washington Ncube ohlala eNkayi uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Inuka ingosi wanga. Ukuqilibezelana kuyinto ekhona e-America kusho ukuthi kwayena ungene la ngesingundu engundu. Kangenanga kahle kusho ukuthi uHillary Clinton wadliwa laye ngezandla angisho njalo.
Umnumzana Melo Sidladla laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
Njengoba nje esintwini bethi ayikho efingaqhatsha ingaqhatshi. So hayi yena uyazama nje imizamo yakhe yonke ngibone ngani izophelela emoyeni. Yena nje kayeke ephathe lo omutsha sifone ukuthi usiphatheleni.
UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili 232. Abacubungulayo ezombusazwe bathi amalunga edale leSenate lele House of Representatives kawasoze aguqule impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi nyakenye. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sivika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisithiyangalombili lanhlanu 84 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala kwelo mkhuhlane we-COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Wake waba ngumkhokheli welizwe lemali uModibo Keita kasekho. Uhulumende wakwale mali kajongi ukuthi uModibo ubebulawa kuyini. abantu abacatshangelwa ukuthi ngamalwecatshako lePakistan bathumbe abantu abalitshumi emgodini bababulala namhlanje. Kakwaziwa ukuthi injongo yabo kuyini. Sokwesikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy New Year Zulukandaba. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Blessing Phiri, uSomas Bhizimusi osakhulayo owenkampani yeDon Minteiro bayathengisa impahla etshiyeneyo egoqela izichathulo kanye lamasutu. UPhiri uzasitshela okuningi ukuthi njengosomabhizimusi Zimusi ubone njani umnyaka ka 2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo, nantu udaba olukhona. Umnyaka ka 2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba nawe uyavumelana nami, umnyaka ka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abengazathi ayihlangaphansi.
Umkhuhlane we COVID-19 njalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe-lockdown beliyalisa imishado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasuku.
Njengebhizimusi kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana nalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba sisebenzisa i-social media. Njengoba sikazi umuntu onke besezindlini ezindlini wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebethola ku-social media. Siyabona kulungile njengebhizinisi elincane ukuthi lathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies, safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokhu esakhona, lokhu esisathengisa ama-studio. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni, but amabhizinisi bebevunyelwa ukuthi behambe bekwenza i-production landlani. Sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siyabameja phenduke ku-factory silungise amasuti sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 usephelile nangu-2021 usefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo ufisa ukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama-packages, lama-stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalise i-production. So usizo from uhulumende ukuthi esinike ngibeni ama-small loans, ngibeni ama-stimulus packages ukuthi siphenduke lati ebhizinisini.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uBlessing Phiri ngokungena kuhlelo. Nawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho. Nga ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxusa uhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka-2021. Thumeza umbono wakho kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi Zulukandaba. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM Zulukandaba. Olivalelisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Happy New Year. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM, 4930 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
So isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizabala kuzaga ichapter ka-19 ivesi ka-21 ithi yona umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi ezakuma. Bemfuna ukuthi nxa mlaleli wami ungena ku-2021 umkhangele ngelihlo likaJehova njalo ungene kuye ulohambo lukaJehova. Okokuqala, sonke sibaningi singabantu umhlaba wonke jikelele, lawe ondlaleleyo ulamacebo akho olawo ngo-2021 kodwa singangena njani loJehova kiwo? Into yokuqala phana sinanzelela ukuthi amacebo ethu nxa kusiza kunhloso kaJehova kaso zame kodwa kuphela inhloso yakhe yiyo ezama. Ngifuna ukuthi ube lezinto ezintathu ezizaba zinduku zakho ezizaba yiyo ke induku ozabe uyithwele ungena ku-2021 ezizaba yizo ozaba zinyawo zakho zokungena ku-2021. Into yokuqala, kumele lumnyaka uwenze ube ngumnyaka welizwi lenkosi empilweni yakho. Ilizwi likaJehova alibe mqoka empilweni yakho. Ilizwi likaNkulunkulu alibe yilo eliba yisibane empilweni yakho. Nxa ungena ku-2021 ungena phakathi kobunyama kodwa ilizwi likaJehova alibe yisibane esiza kukhanyisela lumnyaka omutsha. Ilizwi likaJehova alibe yilo elizavula indlela yakho ngomnyaka lo esisungenile oka-2021. Abantu abaningi balalela ilizwi likaNkulunkulu nxa kuthumayela kuphela umfundisi kodwa nanti ithuba osulalo. Umnyaka uyaqalisa, sisaqalisa uJanuwari. Ungaqalisa la ukubala uthi uqalise kuGenesis ichapter ka-1. Ungalibala iBhayibheli uze uyeliqeda sifika kuDisemba yabo suliqedile. Nxa ngelanga langelanga ungakhetha amachapter akho amabili amachapter akho amathathu uwabale waqede uzidle ngalo ilizwi lelo oyabulibalile ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuJehova. Ilizwi likaNkulunkulu liba yumphako esingawuthwala singena ku-2021. Ilizwi likaJehova liba yiso isinkwa sokuphila esingaba laso siphakathi kokugula kwe-COVID-19, siphakathi kokuthwana wonke umuntu kahlale ngkhaya, abantu besizwa ukwesaba, abantu besizwa ukuqhaqhazela. Ilizwi likaJehova yilo elingasiduduza, yilo elingaba isibane, yilo njalo elingasinika umqondo kaNkulunkulu. Okwesibili, ngifuna ukuthi uvumele ukuba khona kukaNkulunkulu empilweni yakho. Vumele ukuthi uNkulunkulu Jehova abe isiphephelo sakho. Uthandaze njengoDavida uSalm 91. Kunengi okuzashisa ngo-2021. Khuluma kanje sothwa sonke sihlaleni ngkhaya. Kulokwesaba ngo-COVID-19, imali azikho, izikolo zivaliwe, wonke umuntu nje ucabanga ukuthi ngiyenzani, enxa ukudla kukho ngkhaya. UJehova uyisiphephelo sakho. Vumele ukuba umoya ingcwele abe ngumduduzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu siyabonga ukungena eminyakeni omutsha. Nampa abantu abakhangele kuwe Nkulunkulu phakathi kwesikhathi lesi esinzima, baduduze ube isiphephelo sabo. Abagulayo ngiyathandaza ukuphiliswa kwemzimba, kulabo abakhathazekileyo ukuthi bathole ukuthula okuvela kuwe Nkulunkulu. Ngegama likaJesu Kristu siyathandaza, amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo.
Sengana masiva wesi umandla lo baba mkhulu namasiva belobola
usenzi. Kwezamasiko sicoxa ngamalobolo.
bekungabizwa ozwayo zivulelwe inkomo emzini kampofu zaqhutshwa zisiwa komguni ukuyalobola umakoti wabo uNomvelo Mkhunu. Ekufikeni kwabo emzini wakhona sithole umamguni ezimele esibayeni senkomo wazivimba ukuthi zingangeni. Ugogona ka-Owen uchaza ukuthi kwenzelwani lokho.
Abe umakoti ehamba phambi kwenkomo ezivimba ukuthi zingangeni esibayeni, babe lisiko abalenzayo esintwini ngapha. Uyabe besenzela ukuthi bevimba inkomo laphana ukuthi zingangeni esibayeni, kuqale abakomkhwenya nabekhuphe imali ukuthi inkomo lezana zihlangane leza komguni zingene esibayeni.
Kuhlatshwe inkomo eyodwa ukuthi abantu badle umhlubulo wonke emkhosini lo. Omunye umhlubulo wabiselwa komkhwenyana umnumzana Mehluli Mpofu njengesiko ukuthi labo baye kudla. Kwathathwa amathumbu agcwele ubulongwe, kwathiwa abathandanayo basike bese begida phezu kobulongwe obuphuma phakathi kolusu. Ugogona ka-Owen ukhuluma ngokuthi kwenzelwani lokho.
Abe seledabula ulusu befaka phansi umswane ukuthi umkhwenyana lo makoti begide phezulu. Lisiko lakho ukuthi babe sebenzela ukuthi bahlanganise amadloza akompofu la akomguni bethela inyongo besamukela umkhwenyana wabo ngokupheleleyo.
Umpofu isizalwane sekhezi uhlala kwele Canada ubesekhaya kibo ukuzoqedisa kulobola. Ujabule kakhulu ngomcimbi wakhe.
Namhlanje ke kulusuku lwethu olukhulu besiyeqedisa amalobolo kwabazala komguni. Kube lusuku oluhle kakhulu, sithokazelela sijabulela nabantu ababuye bezosixhasa. Okwamalobolo ngigedile, akusele okunye okuseleyo. Ngikhuphile inkomo njengoba uyabona bangiqhizisile inyongo le kuthiwa ikucolwa, bangicolile so kutho ukuthi sengiqedile asaba owi kobabazala. Bajabule kakhulu kakhulu abadala.
Isizwe kumele siziqhenye ngolimi lamasiko aso. Abakwampofu labakwamguni nezakhamizi zefumukhwe ematopo esawuleni seMathelen South ziyawalandela amasiko azo esiNdebele. Imele Studio 7 isematopo, igama lomu ezwe Jesus Band.
Uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesango ngoGibbs Dube esithi asihlangane nekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.